yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje naye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zona lezo wayabahlalisa endlini yezethekele kuthiwa i-guest house ewanje. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lokulithembisa ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu lokuneke ukudlula izinto ezibuyela ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangela ukuthi lingabuya izulu lezi.
Kodwa-ke labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo ede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile line kakhulu kwesikhatshana esingaba ngamahola amathathu, kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi. Liyone kakhulu i-number one ezindlini zeColliery, laphinde lawona eMpumalanga lasesendrela ewangebhele kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje izulu. Kusuke labangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwalabantu abayabeyakhe izugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana lontu olinyinga lolo. Ngikhangelele ivini yasendawo yasesemele saphana ebhangali belikhe lakhanya sibili ukuthi yonke indawo ukuthi ngabe liqhubekele kwelinye ihola elesibili bekuyabasuka kube ngokunyeinye indaba ikakhulu xa sikhanya ukuthi abantu abahlezi ngaphansi kwedamu olukhosi. So ngenye indawo futhi ade siyikhangele sisabela ukuthi bebe kuhulumende nabanye bonke nje abasesigabeni abasewali kumele bakukhangelisise ukuthi kungenziwani nabantu abana ngoba sizisibele ukuthi kwenzakala umonakalo ona seqhasa ukubonakala kugijimagijima ikakhulu nga abaholi ndiyabe nikwa ukuthi supposed to be something ngabe kunje.
Kungabe kukhona yini elikwenzayo ukuncedisa abantu?
Thina njengenhlangano abasakhulayo nabantu bewage ithiwa yi-Guardian Development Trust sisasikele ukuthi sihlangane, singahlangana zese sibone ukuthi singeza njani ukuthi singancedisa labo abawelela udubo nathi njenjengesigaba ukuthi singeza njani ngoba asoze sibelele ukuthi sikhangele ukuthi bebe abankampani abekhona for instance ukuthi sithi Colliery sukuwuludubo lwayo lodwa, hhayi ngoba phela abantu bebasobaColliery ngabantu bethu, izihlobo zethu, abantu bezimbabwe, sokube nathi sonke sisebenze sonke ukuthi ngaba-trade lawo athi kuthiwa kahadisi bazi singancedisana nje ukuthi sasebenzisa abatrade abazi ahambe indlela abele hambe ngayo kudala kuzothi angasuke aphinde angene ezindlini njalo.
Imali yokuqhuba lezi nhlelo liyithatha ngaphi njengenhlanganiso?
Thina imali asilayo kakakhefi kodwa imali isuka ekusonkeni, abantu bayazinikela ngenhliziyo zabo bayasonka vele kusukela siqala lolu hlelo ngoba sazibona ukuthi thina njengewake singathi sisalele, so sabona ukuthi singabelela ubuntu waze asilade ngemali, hhayi kodwa sinako ukuthi siyabukele nako lezi nhlanganiso ezifuna ukusebenza nathi eziyabe zinemali ukuthi zingasibethe ukuthi siqhubekele phambili sisebenza imisebenzi yokuthuthukisa isigaba sethu sewake district. Kakhefi it's just voluntary contribution for abantu abazinikeleyo abathanda iwake, abantwana abavele bezele lapha ewake.